eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 28 kuNhlolanja 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi, into eyenzakalayo ukuthi laba bantu ngabantu abanokwesaba okuthize abanabo. Yikho sibona ukuthi emadolobheni somtshona kugcwele amapholisa lamalori amapholisa elokhu ebhoda indawo yonke.
Ibandla le-MDC lithi amapholisa aqhubeka evimba imihlangano yalo. Amalunga enhlanganiso ye-Citizens Under Bondage athi ukuhlupheka kwabantu eZimbabwe kubangelwa yi-MDC.
Sokule climate change, I think kuzasinceda since izolisele injani selisiba lelitshwane i-small grains lezi zizasinceda ukufida abantu esigabeni.
Unkosikazi Auxilia Mnangagwa upha amakhosikazi ezinduna inhlanyelo yokusungula iziphala zokunceda abantu abaswelayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi amapholisa alokhu engavumi ukuthi lenze imihlangano yalo etshiyeneyo. Kule mihlangano emibili ebimele yenziwe ngamalunga ebandla leli ngempelaviki, kodwa amapholisa athi kawasoze enelise ukuya kuyo ngenxa yokuthi kunengi akwenzayo. Ngokunjalo athi ngeke yenziwe limihlangano. Ibandla le-MDC lisanda kwethula umbiko othi amalunga alo azatshengisela emigwaqweni engacelanga imvumo emapholiseni. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi ukulandule ukuthi sebehlala bevimba imihlangano ye-MDC. Kusenjalo unobhala jikeleli webandla leli umnumzana Charlton Wende oweteswa icala lokufuna ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba ngomvulo. UWende obesemthethwandaba namuhla ucatshangelwa ukuthi wajojozela abantu ukuthi batshengisele emigwaqweni nyakenye bekonona ngokukhuphulwa kwentengo yamafutha ezimota, kodwa uyaliphika leli cala. Ngokuze sizwe okunengi, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Prince Dube koSpanda olilunga le-MDC njalo emela isigaba seBinga North edale lephalamende.
Hayi, into eyenzakalayo ukuthi laba bantu ngabantu abanokwesaba okuthize abanabo. Yikho sibona ukuthi emadolobheni somtshona kugcwele amapholisa lamalori amapholisa elokhu ebhoda indawo yonke. Ngabantu abanokwesaba okuthize abesabela ukuthi khona indlela asebeyehluleke ngayo. Kutsho ukuthi abantu ngenytime bangaba nokuvukela abantu bethi hayi umbuso lo kawusafuzanga uqhubekele phambili. So-ke ngenxa yalokho-ke bonke abantu abafuna ukuthi benze imihlangano ababefuna ukuthi babe nalokho abafuna ukukwenza kibo babe sebebona kabasaboni ilungelo labantu sebebona ukuthi khona no abantu laba bangaze behlangane kuyakuba nokuvukela. So ikho sokuthenzakala sokunzima ukuthi abantu lihlangane phela political space ayisekho asavunyelwa lokuthi nathi sokuhlangana nama-supporters ethu siwathele lokho esiwathele khona.
Pho manje liyenzani ngakho khonokho?
Kukhona kathesi Dube ukuthi khona mbonangani le bandla lethu lalo selikunanzelela ukuthi khona ukutshona sesiya kuthi emapholiseni sicela kuyangani kakusasebenza. So into esikhona nje sengithi into yokuthi ngilapho lapho esebesicabange khona lathi sesithi hayi asihambe nje siyehlangana senze lokho esizosibeka.
Umnumzana Prince Dube koSpanda ngowebandla le-MDC. Siyixoxela ekobulawayo. siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Dingumuziphuthi omela ibulili maWest edale lePhalamende engowebandla leZANU PF.
Amabandla aphikisayo asuke athole ubunzima ngenxa yokubona iZANU PF isenza inguquko okubizwa ngesiwa ukuthi ithiwa ngama-reforms. Ama-reforms la abethusa ngoba anconywa ngabanye abantu kwezinye inhlangothi. Sokusenza ukuthi ingoma yabo yokuba yi-opposition, yokuba ngabantu abaphikisayo, ihlale isehla amandla ayo. Sebedinga le zinto ezizabe zizaqinisa iZANU PF kumbe uhulumeni. Khathesi sebesithi bavinjiwe. Akuna kuvinjwa okukhona ngaphandle kokuba kule security threat kumbe kule ndlela okuyabe kufunakala ngayo ukufaka umthetho kumbe ngathi ngesilungu i-order okuyabe kusenziwa ngabomthetho wamapholisa. IZANU PF angeni indawo ekuvimbeleni umuntu ngoba iZANU PF ayisosamba somthetho. Uhulumende angeni indawo uhulumende ngaphandle kwenhlangothi ezihlanganane nalokhu ngithethi ngamapholisa. Izizathu zokumitshwa kwenhlelo ezithize ziyehlukana sii. Yize nami ngile sikhathi sokuthi nxa ngifuna ukwenza umhlangano yami ekhaya ngiyaselwa ukuthi hhayi umhlangano angeke ulwenzelelangaleli ngoba kulalokhu nalokhu nalokhu uqalelwe ngabantu be-MDC kumbe ngabantu balokhu abayenza lokhu. Amapholisa alomsebenzi wokuzima nokulondoloza umthetho. Koke nxa sizaba ngama-crybabies sizadinga ukuthi yonke into kuthiwa i-MDC zivunyelwe yonke into eyenzakalayo. Lithi lizwe elinjalo ngicela ukubuza kodwa.
Ye kodwa nxa sikhangela sibili bakhala ubona zani bakhala nje abantwana lapha.
Kukhala kwaba yisuko kukhala kokuthi iqiniso. Yikukhala kokuthi bazwakale bekhala. Bafuna ukuthabisa abanye abantu abacabanga ukuthi yibo kumele bahambe bebaqhuba bebabambizana. Kodwa besicabanga ukuthi sesifike kubanga lokuthi siyiZimbabwe sidinga ukumanyana lamanye amazwe kuhle. Sisebenzelane kuhle lamanye amazwe lana esasingasebenzi lawo. Siguqule izinto ekade zingathi bezisolwa ngabanye abantu. Yebo kambe kwezinye indawo azikho zimbi. Kodwa nxa njengoZimbabwe abantu bevumelana ukuthi imithetho le ayiguqule ize. Yokuthiwa bathi draconian laws. Nxa izaguquka khona fana bona babona ngazathi sokuzathiwa iZANU PF siyenze kuhle kakhulu asesileni ama-sanctions bona sebezasamelangeni. IZANU PF ihle kakhulu asebenzelane indabo kasile ukuthengiselana bona sebezaba yi-opposition engela relevance.
Umnumzana Dingumuziphuthi ngowebandla leZANU PF njalo umela ibulili maWest edale lePhalamende. Ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo amalunga enhlanganiso yeCitizens Under Bondage athi ibandla leMDC yilo elenza uZulu weZimbabwe ahlupheke athi ibandla leZANU PF. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Bekhuluma emhlanganweni nentatheli izindaba yanamhlanje, abamela nenhlanganiso bathi umnumzana Chamisa lebandla lakhe leMDC yibo asebenze kwabalendubo elizweni ngenxa yokucela izijezo zomnotho emazweni abalisela eleMelika leEurope. Bathi abantu beZimbabwe kumele bangalaleli lokho okuthiwo libandla leMDC ukuthi abantu beZimbabwe batshengisele ngesimo somumo esiselizweni leZimbabwe. Baqhubeke besithi ibandla leMDC lifuna kube lokuxabana phakathi kwabantu beZimbabwe ngokwala ukungena kunkulumo lohulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa zona abathi yizo kuphela ezingaqeda induku ezihlangana labantu beZimbabwe. Umele leli cembu umnumzana Alligator Moyo uthi ibandla leMDC yilo elibangela induku ezisezimbabwe.
The government directly or indirectly is not responsible for everything that
happens. Uhulumende weZimbabwe akalani le ndubo esihlangana lazo. Singakhanyela lokho okuthiwo ngumnumzana Chamisa ukuba wayeseEurope esithi izinto zibe nzima kweleZimbabwe. Sibona ukuthi nguye obangela zonke lezi ndubo.
Kodwa omele abatsha kubandla leMDC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla kabanani le ndubo ezihlasela uZulu weZimbabwe.
Whatever these ZANU PF gangsters calling themselves citizens under bondage.
Abantu ababulala umkhonomi lowo ngabantu beZANU PF. Kabazwisisi ukuthi umkhonomi usebenza njani. Umkhonomi usebenza ngokuzwisisana phakathi kwabantu kazana lohulumende. Umkhonomi ufuna ukuba uhulumende enze izinto ngendlela elungileyo.
Do not understand how economics function.
Esinye sakamuzi seHarare unkosikazi Rutelo Sibanda walile ukuthi ibandla leZANU PF alilani le ndubo ezibhekane leZimbabwe.
Bakhuluma ngibona ngathi ngumbhendo ngoba ma singathi siyakhangela isituation konke. It's not like ukuthi abeZANU PF abahlupheki, abeMDC abahlupheki. Isituation le iaffecta yonke umuntu, of which ikhozi wonke umuntu uyayazi. Langa sometimes sasa ngathi umbe ngamalokhuzeni sasa ngathi umbe ngama sanctions and all that. Kodwa i corruption asiyiboni, of course ikhona e MDC but it's not kakhulu njengalokho esikubona kuzanipheth. Every day kuhlala kuyikuthi kusokwenzakala lokho, imali engaka isabonakali.
Lokho kusekelwe ngumnumzana Cleopas Banda othengisa edolobheni leHarare City. Ibanda leZanupf kumele libophe abantu abenza inkohlakalo.
Let's not hide behind your finger. The issues at hand have nothing to
say. Singaqambelani amanga. Induku esihlangana lazo njengeZimbabwe zibangelwa libandla leZANU-PF. Singakhangela indaba zabantu abantshontshayo ezikhulunywe emalangeni zivela kubandla leZANU-PF. Yizo okumele zilungisiswe.
The issue of cartels is being just said.
ELeZimbabwe libhekane lenduku ezibalisela ukuswelakala kwemali, imisebenzi, amafutha ezimota lokukhwela kwentengo yempahla. Ngimele iStudio 7 News eHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa usenike amakhosikazi ezinduna inhlanyelo yenyawuthi lempita ukuze asungule iziphala ezilakho ukuqeda indlala lobuyanga obubhekane labantu abanengi. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Abathole lokhu ngamakhosikazi ezinduna abahlala eMathebeleland North enkabazwe leMathebeleland South. Ebanikeza inhlanyelo le, unkosikazi Mnangagwa uthe bajonye ukuvuselela okwakulinywa endulo okusobala ukuthi kwakunceda abantu isikhathi sonke ikakhulu nxa izulu lingani ngemfanelo. Uthi kukhangelelwe ukuthi kuza kuba leziphala zamakhosikazi ezinduna ezizanceda kakhulu abaswelayo abanjengentandane labantu asebekhulile.
Sizakwenza imincintiswano yokulima ukudla kwesintu sisenzela ukuthuthukisa iziphala zamakhosikazi enkokheli zomdabu. Iziphala zazikhona lasendulo, iziphala zabogogo zilokudla okulohlonze.
Kukhanya amakhosikazi ezinduna ayakuthakazelela lokhu. Omunye wabathabileyo unkosikazi Regina Nyeluswi, ikhosikazi lenduna uShana.
Ngithuhlelo lubuye kuhle ngoba nakade sesihlupheka vele emakhaya. So uhlelo lolubuye kuhle ngona sizathatha imbewu le sinika amavillage yethu bahlanye bahlanye balime balime. Bangalima sesiwisa ndabanisebisa ku siphala sikamama.
Unkosikazi Phindile Mkhwananzi, ikhosikazi lenduna uNgungumbane uthi uhlelo lokulima izilimo lezi luzabanceda kulandela ukuguquka komumo womkhathi elizweni.
Sokule climate change I think uzasinceda since izoliseli njani selisiba lelutshwane i-small grains lezi zizasinceda ukufida abantu esigabeni.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Chathiwa Sibanda, ikhosikazi lenduna uMasendu othi bazazama ukuhlanyela inyawuthi lokunye ezivandeni zabo ukwenzela ukunceda abaswelayo.
Lizasincedisa ekubani izulu nxa selinethile ukuthi silime izilimo lezi. Sizazama ukuthi sincedise ukuhlanyela ezingadini, sincedise abanye.
Unkosikazi Florence Chipala, ikhosikazi lenduna uWange uthi uhlelo lolu luzathuthukisa imuli zesigaba sakhe ngoba bavele bengelanhlanyelo.
Uzanceda kakhulu le ndawo yokuthi sizafundisa abantwana esihlezi labo bona ngale makhaya. Kuyahlupha ukuthi bethole inhlanyelo, kodwa njengoba sesinikuhlelo le kumele siwatshengise ukuthi thina njengomama siyenzani ukuze ukuthi bekhophe labo benze into ebonakalayo ukuthi bayazincedisa labantwana.
Amakhosikazi ezinduna athi bekuvele kunzima ukunceda abahluphekayo ngenxa yokuswelakala kwenhlanyelo lokunye okulinywayo. Unkosikazi Caroline Nekatambe, ikhosikazi lenduna uNekatambe uthi luzanceda okumangalisayo uhlelo lukankosikazi Mnangagwa.
Uhlelo lukamama luzansiza kakhulu because all along bekunzima ukuthi ingxenye yecuphe esiphaleni sikababa, but kathesi njengoba sesile siphala sethu esikamama umuntu angabuya lawo esumsiza.
Isiphala samakhosikazi enkokheli zomdabu siyaqala elizweni, bekukade kulesiphala senkosi kodwa lokhe ilizwe libhekane lendlala kanye lokuguquka komkhathi, induna eziningi azisela kudla eziphaleni. Unkosikazi Mnangagwa uthe ngokuya kwesikhathi ngemva kokulima ukudla kwendulo kuza kuba nemincintiswano yokupheka ukudla kwesintu ukuze abantu elizweni baqakathekise ukudla kwabo okuzakhwabithwa la izethekeli zelizwe ulethe le mali eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lomongameli weleBotswana umnumzana Mokgweetsi Masisi namuhla basayinelane izivumelwano zokusebenzelana ndawonye kwamazwe omabili kunhlangothi ezigoqela olwezempilakahle, ezemfundo, ezemidlalo lezinye ezijiyeneyo. Umnangagwa ufike eMaun kweleBotswana izolo elanda umhlangano wobudlelwano phakathi kweZimbabwe leBotswana owe-Bi-National Commission. Umhlangano wakuqala bawenzele eHarare nyakenye, njalo emhlanganweni wanamuhla bebehlaziya ukuthi izivumelwano abazilobelana kuqala zisebenza kuhle na. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Akula nto entsha kodwa okungephisa nje ukuthi kanti yena umnumzana uMnangagwa ngala yena abamanye abanye bomphathi ntambo abangahamba bekwenza ayisiyo into engathukumisa umongameli welizwe ukuthi ayisayinisa isivumelwano sisofike lamaministe ye-culture e-economy. Ikhesha belukala umsebenzi awendawo ekhaya, akula lusebenzi kale ekhaya, udinga nje ukuqeda imali elinje ihamba hamba.
Ubungasuthiseka alubana ubelande ukuya sayina izivumelwano ezinjani?
Ama-joint commission vele ngikwawona aqondalele impithuko yelizwe ayenziwa ngamaminista. Okwakhathesi okukhona ukuthi iZimbabwe kasila gizu amafektari alungisa impahla zokuthengela ngathungise ngaphandle kwelizwe. Kunganceda ukuthi anti iBotswana abathengise zabo ezinhle e-South Africa. Ngaye kuyesivumelana sokuthi izinto imitshina yalapha vele ivuselele i-industry eziqede yethu ayivuselele sibe le guarantee yokuthi into esizenzayo lapha ziyathengwa eBotswana. Yikho yitho isivumelana esilentito wakho atshi lokho kwamasiko lokho vele ngokwamaminista lokho akusinedimito. Kulabantu abaningi amaZimbabwe amaningi aseBotswana kawube lesivumelwano sokuthi banikwe ama-permits okusebenza izimali zakhona zibhiselwe ekhaya ngapha. Ye, yikho kungasijabulisa khonokho.
Useke wasayina njalo izivumelwano esayinelana lohulumende weleChina okuyinto eyayihlala isenziwa ngumgabe njalo besithi kulama-mega deals azavuselela umnotho. Kwenzakalani kuzivumelwano zonke lezo?
Ama-mega deals ayasayinwa kodwa akasayinelwa ilizwe, ayisayinelwa amakhathela bona labantu Rautenberg okunata kuyeyi okuthaphazwa Musarara yiyo abasayinelwa ama-mega deal ana ngoba phela singathi sikhangelisi sikakhesi into zokhe zisupa akutshengisi ukuthi kule mega deal yake yasayinwa.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe, sixoxela eseHarare. Ulife Talk namuhla sixoxa ngesinqumo senhlanganiso yenguqu eCAF esokuvimba ukusetshenziswa kwenkundla zemidlalo eZimbabwe isidizi kusimo esivi. ukuzithumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iyaqhubeka isiwa imigambo yemali e-stock markets emhlabeni wonke jikelele ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Lokhu sokusethusa abalimali emigambo abathi iza kuwa ngamandla nxa umkhuhlane lo ungamemetheka ngamandla. Iziphathamandla zakwele Nigeria zithi kulomuntu oyedwa oselo mkhuhlane we-coronavirus kulelo lizwe. Umuntu lo odabuka kwele Italy usesibhedlela se-Lagos. Sokudingwa bonke abantu ahlangane labo elizweni lelo ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki. Kwezemidlalo lamhlanje kulabanye abathi kumele kwakhiwe inkundla zenguqu ezintsha kulandela ukuvinjwa kwenkundla zokudlalela imidlalo eZimbabwe inhlanganiso ye-Confederation of African Football ethi inkundla lezi kazimelanga kazifanelanga ukusetshenziswa ngamaqembu avela kwamanye amazwe. Kubika uJoseph Njanji.
Isiphathimandla senhlanganiso yezifa uBrighton Malandule uthi abalandeli bomdlalo kanobhutshuzwayo akumelanga basole inhlanganiso yezifa kuphela ngemva kokuba inhlanganiso ye-CAF ilaye ukuba kula nkundla kwele Zimbabwe elungele ukudlalela iqembu lesizwe lama-Warriors. Inhlanganiso ye-CAF itshele inhlanganiso yezifa ensukwini ezisanda kudlula ukuba inkundla ye-Papa Fields yona ube kuyiyo yodwa okwakuthiwe isesimeni esingcono okokuthi ingabe isetshenziswa ngesikhathi kusalungisiswa lokhu kungalunganga layo isifakwe kuluhlu lwenkundla ezingalungelanga ukudlalela. Umalandile uthi inkinga ebhekane labanikazi benkundla ikhansili yedolobha lakoBulawayo yikuba ezinye izinto ezifunwa yinhlanganiso ye-CAF abangeke benelise ukuzenza nxa kukhangelwa indlela inkundla ye-Papa Fields eyakhiwe ngayo.
I-Papa Fields Stadium yakhiwa ngo-1957, i-National Sports Stadium yakhiwa ngo-1986, and we have not done any major renovations. Ukuthi Parafuz ithi get renovated to international standards okunye is not possible.
Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Gogwarira uthi kumele kube lokukhulumisana okungcono phakathi kwenhlanganiso yezifa labanikazi bemkundla ababalisa amakhansili amadolobho achiyeniyo kanye lohulumende.
Sanikezwa sibili indawo esimele sizizokuthisa kodwa inkinga akusabanga nokulandelela kumbe ukuncedisana ngoba kimi international issue is not a zifa issue or council issue. Singasebenza kuhle ngibona ngani lokhu sizethuka njalo ukuthi amanye ama-stadiums indaba yama-grounds amatsha angiboni iphumelela kodwa ngibona ngani ikhapu yakhona lamajabu standards because ngagala kwamanye amazwe ama-stadiums lakhonapho seba njenge-BF kukhona okunye okungatshintshekiyo but thina sithi ukuthi okungatshintshekiyo hhayi asizukwenelisa ngokubona kwami mina ukuthi sikwanise ukuthi singakwanisa ukufunakala lokuthi singayakha e-stadium akuvumi kodwa singahambe sedlala kwamanye amazwe khangele ukuthi sebesize njani kanganani ababukeli bayaluza ama-hotels ayaluza kukanti singakhangela le ndawo zokudla ziyaluza.
Idolobho lakoBulawayo lithi selikhulumisana lezifa labanye ngokumele kwenziwe enkundleni ye-Papa Fields Stadium ukungabi le ndawo zokudlalela kumbe ukuzilolongela ludubo olubhekane labezemidlalo kwele Zimbabwe ngoba indawo abazisebenzisayo zingekamasipala. Iqembu elabhidlikayo eliyamazulu like laba lenhlelo zokwakha inkundla yokudlalela endaweni ye-Kelly Sports Club kodwa lokhu akusayenzekanga ngemva kokubhuluka kwaleli qembu. Iqembu le-Highlanders lona liphezu komsebenzi wokuvuselela inkundla zalo zokuzilolongela endaweni elayiphiwa ukuba liyisebenzise kweminyaka elikhulu e-Highlanders Clubhouse. Isikhulumeli seqembu lebhosi uRonald Moyo uthi lokhu bakwenza ngoba bezama ukwehlisa indleko ezibhekane leqembu.
Okwamanje siyahaya ama-facilities okutraina okuletha indleko enkulu kuclub njalo siyalimitha isikhathi esitraina ngaso ngoba nxa lingatrainedi kuma-facilities enu uyathola ukuthi i-training yangikhona iba strict ngesikhathi maybe ibe nge-1 hour kodwa nxa sesile yethu sesakwazi ukuthi senze esikuthi thina ama-specialized training ngoba siyabe singajahanga lutho isikhathi sonke siyabe silaso i-facility ngeyethu singayibhadaleli. Lokhu kuzayenza ukuthi even the performance ye-team i-improve ibe ngcono.
umalandule uthe inhlanganiso yeCAF ithe inhlanganiso yeZifa kuzamele itsho ukuba lumdlalo wabo okumele udlalwe leqembu le-Algeria uzadlalelwa ngaphi ngemva kokuthiwa inkundla ye-Papa Fields layo kayilunganga. Uqhubekele phambili esithi nxa sekuthe kwehlula ukulabhela kwabo kungangcono lomdlalo uqhutshelwe kwele-South Africa ngoba iqembu lama-Warriors likusibaya sinye lamaqembu akwele-Zambia kanye lasebotswana. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingujoseph njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje sileqembu elicula umdumo wesicathamiya ele amavevane acapella group. U-Ezra Jesus Banda usipha lolu daba.
Bantwana bantwana wozani ekhaya,
sesizalo sesizalo nimbi.
Bona ngempeli
amaphimbo amnandi azwakala kahle eculwa kungenaziginci. Namhlanje silo Future Ndebele omele iqembu eliza siphakulela ingoma zembube.
Bathi bayesithaba abantwana, bathi bayesithaba izilwane, osamele impisi saphelasa.
Iqembu engicula kulo liqembu okuthiwa amavevane akaphela after iwhite umfolosi esasaziwa ngayo esaqala sicula kuyo sisengwana lapho ke sifunda khona. Iwhite umfolosi lay liqembu elaliqalwe ngumbalisi wethu uLucius Ncube odabuka eKhes. Kwafika isikhathi sokuthi abanye baye ngale nangale belandela imisebenzi nezinye izinto abazidinga empilweni, ngase ngiqhubeka nabafowethu akade besele ngathi iqembu selizoba ngama
iqembu leli lasungulwa ngumbalisi uNcube esikolo seNgwana ePlumtree. Emva kokubona uFuture labanye bakhe bedlule kumdlalo wenguqu basebebona ucula kuyinto engcono kulokudlala ibhola. Amalunga aleli qembu wona adabuka nga
buya ePlumtree lapho iqembu eladabuka khona odini endaweni yasesigodini. Kuzoba namalunga abuya eLupane, kunosilinganiso Ndlovu onguye obuya esigodini, izoba noLucky Moyo obuya ePlumtree, noSam Jelinkosi Nkomo nayo ebuya ePlumtree, noEmmanuel Mabaye Ndlovu obuya ePlumtree, izoba noMbonisi Mbila Mhlanga obuya ePlumtree, nejaha elithiwa ngumloyisi wampofu naye obuya ePlumtree. Bese ngiba nolu nababuya eLupane ababili, uEzekiel Mafohla Ncube noMusa wenkosi Chasokela Masekho.
Juliet Nikochias,
Juliet Nikochias,
how nice,
how nice you are.
Leli qembu lithi lanikezwa umdlandla ukucula liqembu lesicathamiya elidumileyo elelethi Smith Black Mambazo elasungulwa umuyi uJoseph Shabalala osanda kubhubha.
Ukudlula emhlabeni kukababa uJoseph Shabalala kusithintile kakhulu siliqembu lamavevane, kodwa sabuya nathi sajoyina umhlaba wonke senza okuthiwa yikuselebrate impilo yakhe, ngoba kithi uwenzile umahluko omkhulu kakhulu. Sifunde ukuthi umuntu angaphila ngomculo ngaphandle kweminye imisebenzi esiyibonayo.
I love you my darling, always I will love you.
Isikhathi silomona bakwethu, phosela ilizwi lokugcina kubalandeli lokuthi bangaxhumana lani njani.
Page lethu eliku-Facebook kulapho esi-active khona kakhulu.
I love you my sister,
remember
me, I love you.
Ungasecha amavevane akaphela uzasithola lapho. Kulapho ke engiqinisekileyo ukuthi zonke izinhlelo zethu sijwayele ukuthi sizibeke lapho. Noma sizaba ne-tour, noma sizoyenza i-album, noma sizoba ne-show, sifaka khona lapho ku-Facebook.
Hello brothers and sisters. Hello.
Kwanele mthakazo mohle, siyabonga Oliver Lelisayo ngontungamili Nkoma. Likhumbule liyalandela uhlelo lwe live talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.